Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ku Studio 7. Ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Wange waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo wejuti. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. UMakone utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila e-TCC lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la maqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina-ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kusho ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshelwe ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazohamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayesebefuna ukutshengiselana ukuthi olamandla ambani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo kuye kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje balokhu belokumangala ukuthi kanti kunganithwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba le ngxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazanthwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona. Then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezu kwe-$5 million kambe imali kanti ngazake incedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla. Nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kulo mehluko iZANU PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kutsho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kathabanga la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantiwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kukini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliament kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlala kunjalo kumakhansili niko lwabo esingantiwa silethemba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa kwidolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet ende edlulileyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sitsho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa kumbe ezingabangelwa lukhetho lolo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alusoze liqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because si-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka so le nto izoba academic. Besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe cut off the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwa ababefavor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibo abanjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcitshi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube, owake waba ngumthutshisi kahulumende, uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambela iqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hhayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwemibiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wonke waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalokwe elekweleDubai. Sixoxele okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona ukuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona ukuthi bebeqala yini ukuthi bebetshone engenise ifiweli ngesitsotsi soneso ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathoma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabwe nokudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebesebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethe lesikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya loMokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. ungathola ukuthi bona labo kuye kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezanu zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hhayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulo mnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona esingakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakuhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva ukuthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo o-Frederick Shava ababe besithi abantu besifa ngegugurawundi bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovelo. Ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthi wasebesiye zinkonzo yonti betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha angikwazi ukuthi kuyini okutsha. Izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela. Akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo. Babancedisa beganga bechaya ikhulu amasotsha ebeyasebenzisa ukuchaya ikhulu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi enza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana Save the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walenhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee kutshele umsakazo we-Voice of America izolo ukuthi baningi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhathi phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungulwa kwakathesi.
Ye, sizwe laphana iMelika umphathintambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenze eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ukusenda pha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi kube njani yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israyeli akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi-ke iGaza ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israyeli lebandla labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani lokusekelwa kubona i-Israyeli ihlale njani ilokuthula. Akonga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nalizakhokhelwa ngobani kumbe nalisoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamayamazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathiswe abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla kuyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abayenza abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ngunzani thi kukhulunyeke indaba leyi izikhathi sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iKroniko ithi umnumzana Sengezochabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Awu enkundleni akenilalele lapha abantu lingajoni liyengi liyengwa ngoChabangu lapha. UChabangu lo uzazakhathale ngokulikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izano ende siyibhekile amadabu kandi ifla asefakwe othwa TPC into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe ngoChamisa yiyo esiyivotelayo le ekaChabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wethu abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kuloba walowe gqumgqumshelele yakhe lo. Siyacela ukuthi wabalwe ke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka uma umlimi engasizwela kulowo ugcile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba uhle ukugxeka iZANU-PF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe. Kodwa uzogxeka iphathi ezamayo nje MRP mawuza kuthi yesizabantu bemthwazi ngathi bazaliphuma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lakithi lokho sokungenzeka baba siyacela ukuthi ukusihloniphe baba asithande ukuthi sibe sikwebhala labantu bezipha thina kwasalihlonipha njabo baba bethu kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathi njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani ndinjani? Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabango limsapota then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshilwani? Akalisitshele mfuno yi-1 nje u-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshilwani uChabango. Okwesibili mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabango kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Kufuna ke lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenze ikontraki yegoli lapha akasela plani lana lisela plani seliphelelwe into yokwenza selibhizi ngokube libaruthi bari umsindo. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuChabango ngila kudlala ngathi lini bafunani ngabantu besiNdebele labo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshilwani? Kunake lisitshele khona apho nabantu be-MRP aniselishele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani uFokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi kodwa-ke siwazi izwisa ubuhlungu thina abanye sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngala bantu wena elikhuluma labo othethe ncube lohulumende wakhe. ubaba lo mayithi yena akula ibangaphi abantu abancindezelwe iwafinja thina sikuphi ngoba nje sigcile nje yithi yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu abakhe lapha manje ende sasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wabo lo madodo owezana uphefu lo bhekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into abenza manje bambuluza straight lo angithi badla bona baqumbile ba right right mayithi baphi ngoba ngithi yena bakhe abantwana basuthu kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Joza lapha emzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare singene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahle kahle bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incube lohulumende wakhe lo mayithi abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
sanibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli hayi siyabizwa abantu laba abasapota i-MRP abanye bangikhona nxa sisithi abanye asitsho bonke bona ababahlala sebethukana le-TCCC sicela ndihlukane lebandla le-TCCC i-TCCC ayingeke idilizwe ngutshaba ngaso bantwana abancane thina esilandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehluleka ukuquma ilizwe lina manxa selisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli ku-TCCC lisapote utshabangu nge-TCCC utshabanga kulanto ezayenza kabuze lini elabuya lisithi lilwela thina since lokhu elav vula liqhaza into zenze MRP alikaze lithole yena ukansela even one so lingabhodleli kithi ayisithi esathi lehlule uqumile izwe kuze ke phe esikhatini sokuthi lilwe la le ubhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanikile loya bebophisa uchamisa kathathe lelo loya ayenika laba ababothiswa umqondisi abapika abe MRP behlukane lebandla le-TCCC behleleke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu bekele ube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcine ngama girlfriend bengafuni ukube abekhuluma kubi nge-TCCC unganto wathini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe linika upresident wakhe bekhipha ababa amalunga asejele uchamisa ngeke aze abobutshele ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife ku-TCCC uchamisa kangena indawo andimfuna ukuzikhulula mina ezimbabwe alike lihlukane le-TCCC
Studio 7 siyabingelela cela nathi likhuluma ama-record ethu likhulume libale indaba zethu uchabango vele abantu bezimbabwe bengamvoteli uchabango vele yidoti lobhugeni yidoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni abantu besindebeleni abantu besindebeleni kabalwele iphathi yabo belwele iphathi yabo abantu besindebeleni bonke bavotele umuntu uchamisa kodwa uchabango lobhugeni vele bahamba bediliza abantu besindebeleni abayenza into yabeyi-one hhayi lokhu kuhamba beyeqa bethi jwajwa into abayikhulumayo abantu besindebeleni ndathi asiyazi ngoba ngani imajeri zanupf yatanazi isithwali senzima sigcwele egoli asisayile ekhaya sikuthi asibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambe wetotwe ekali hambe asiyekeleni into isikhipheni zanupf le asileni isikhipheni zanupf hhayi ukuthi sithi uchabanga uright uchabanga idoti phugeni idoti
njani ku-studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungu kayo liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi kwayi lina ligxeka i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni kwayi lina lingabambani le-CCC likhiphisana uphefu kwaye ligijimele i-CCC iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa zilima zabantu
lawo bekungamazwi abalaleli be-studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 siziphethe nebezihamba phambili ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile ku-TCCC owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo nguntungamilinkomo.